So we seek out to send up a VOA in the belly. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kwezako sihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 22 kumfumfu 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhutshwe ukhetho lwamakhansila namuhla ngokuthula ezigabeni eziyisithupha ezigoqela insiza lasematobo lapho okube lodlakela khona ngesonto langomvulo. Igqwetha elilwela amalungelo umnumzana Doug Coltart obotshwe izolo umiswe enkantolo namuhla. Silempumela yemidlalo yeCasalaga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu ezigabeni eziyisithupha ezigoqela insiza lasematobo lapho okuqhamuke khona udlakela ekuqaleni kweviki ubevota namuhla kukhetho lokudinga amakhansila kulandela ukubhubha kwalawo ayekhona lokuthiya kwamanye umsebenzi. AbeZimbabwe Electoral Commission labenhlanganiso ezizimeleyo ezifana leZimbabwe Election Support Network iZESNI le-Election Resource Center bathi lolu khetho luqhutshwe ngokuthula kuzo zonke indawo ezibalisa khona eyinsiza iMatobo, Mutare, Gurube, Takawira kanye laseBuhera. Kodwa abebandla le-CCC labe-Election Resource Center bathi kulabantu ekade bebhala amabizo alabo abavotayo phandle kwezinye izitishi zokuvotela okuyinto abayisolayo abathi ibisenziwa ngabebandla le-ZANU-PF. AbeZANU-PF bona bayakulandula lokhu. I-CCC ithi njalo kwezinye izitishi yamatobo abebandla le-ZANU-PF bahambe bayahlala duzane lama-polling stations bavukisa impahla zebandla labo. IZESNI layo ikufakazile lokhu. Kodwa isikhulumeli sekhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Jasper Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi ngokwazi kwabo ukhetho lwanamuhla luqhutshwe kuhle. Impumela yalo ikhangelelwe ukwethulwa ntambama namuhla kumbe kusasa. Sixoxele sikhulumeli se-CCC eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
I-turnout leyi ingani iyathembisa abantu baphumile ukuzovota lanxa abantu bebethukile ngemvana kwesigameko esenzakalayo ensukwini ezidluleyo lapho esa-athakwa khona. Ngabalandeli beZANU-PF batshaya balimaza abantu balimaza impahla ezinjengemota lo muzi kakhandidate wethu. Abantu baphumile njalo iZANU-PF iqhubeke ngema-tactics ayo okuyintimidata abantu kumbe okwethu sela abantu bebefake ama-desk abo within 300 meters of ama-polling station. So kube yima-complain ebesiwafaka sikhulumisana lama-presiding office ama-polling stations phose wonke. Into esinanzeleleyo thina njenge-CCC kuba izeki inja engenamazinyo iyesaba ukuthi idile leZANU-PF isebenzise umthetho, bebesisaba ukuthi balandele abalandeli beZANU-PF laba babakhuze ukuthi basuke lapho lokhu abakwenzayo bebebhalisa abantu nxa abantu sebeqeda ukuvota bekuthiwa hambe ebhala ibizo lakho kwamanye ama-polling station njengedwaleni tent bebenika abantu ongama-drink ukuthi hayi ungaqeda ukuvota hambe ebhalisa uphiwe i-drink ukuthi usuvotile. Betshela abantu njalo ukuthi hayi bavele bale ndlela ukuthi bekwazi ukuthi lo ovotileyo uvotile iphi party. So bathe bazabakwazi ukuthi nxa ungavotelanga iZANU-PF bazaba le ndlela abazadila ngayo nawe. kodwa silethemba lokuthi abantu bakawathi 4 bazavota bevotele kusasa bevotele inguquko lanxa siphakathi kokwethuselwa okungaka.
Kuvotwe ngokuthula ikakhulu khona ngapho eyisiza lasematobo, akuzange kube lezehlakalo esiye sazibona kunsukwana ezedlule.
Okwalamhlanje msakazi ngingathi akubanga lesehlakalo engingasibamba ngithi hhayi kulozibani ochayiweyo, kodwa khona kengibalayo ukuba abantu bayethusela ngendlela ezishiyeneyo. Lokubhodabhoda kwimota eziningi, ezinye ezimakwezanu PF, ezinye njalo izimota ezingelama number plate, khona kuhlana uvele kuyindlela yokwethusela abantu, ngoba abantu sikhangelela lokho kwenzakalayo malanga la edlule ukuthi abantu bavota kodwa abantu bavota bethukile, bayabona into inyamazana le ezanu PF ivele isingenza anything. Lakhathi esinje sikhangelela ukuthi ukhetho nje bazolusiyaphela, sekusiyaqalisa ukubala nelanga selisiyatshona. Abantu bakhanya ukuthi umthakathi uvele usebenza ebusuku sokumnyama. So i-team yabantu njengilayo abaningi abalaqinisa ukuthi ntambama sokumnyama izalo PF izasiphatha njani. Kodwa abantu into ejabulisayo ukuthi bathi kube mnyama kube kukhanya, siza kuma sifikele amavoti ethu sonke sibambele lapha kuwadi 4 enziwa.
Umnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-CCC eMathebeleland South. Sixoxe njalo lelunga le-ZANU-PF Central Committee, umnumzana Joseph Chuma, yena othi bakhangelele ukunqoba kulolu khetho.
Yalithina njengebandla elibusayo sikhangelele ukubana sinqobe kukhetho lolo olwenzakalayo endaweni eziyisithupha. Lapho kubodwa bona ngelanga namhlanje siyeqinisela ke ukubana umsebenzi wethu ebesiyibamba kulanga bethu siyenza indlela ezibona abantu bebona ngiqade ngobana bathi ivotele siyine sibe ngamakanyela angowethu amelele kweze indawo.
Kuyini okutsha ongathi likuthembise abantu okungenza balivotele bachiye amanye amabandla aphikisayo?
Abantu bakunandelela ukubana i-Second Republic le ekhokelwa ngubaba uMnangagwa ibhizi ukuvuselela izinto eziningi ezasezimile. Siyakhangela izinto zezokulima, ama-irrigation schemes amaningi alokhu kuhamba evutshwa, njalo amadamu amaningi asiyakhiwe ukwenzela ukubana sibe ngama-all-rounder nyaka wonke nje, singambeleli ukutawona kubinywa ngesikhathi sezulu kuphela, ukwenzela ukubana sibe lokuze isiqiniseka sokuthi kona sibe food security elizweni lakithi. Konke lokubana yimisebenzi esenzisela ukubana uhulumende ukhangeleke phambili ukubana asabalaze umnotho wethu, njalo asabalaze i-food security, kungabi nomuntu olambayo. Izinto enjalo zonke bezikhalela le migwaqo iyalungiswa ukwenzela ukuthi abantu babafinyelele ukufika endaweni ejijile, njalo abayenza i-trade bafane ukuthi bona sekwenze emigwaqweni eyabe ilungile. Inara zidla isikulungisa sikhuluma kanje ezenzisa ngale siyabona umahluko owenziwayo. Konke lokwana izinto ezihugayo ezingafuga abavotayo bana bebekwazi ubana ibandla elingabaqhela phambili, ibandla elingabafikisa eKenyani yiliphi.
Lanxa kuke kwaba lokufuthelana lodlakela ikakhulu insiza lasematobo, sizwa kuthiwa kuvotwe kuhle nje ngokuthula enamuhla. Kukhona ongathanda ukusho phezu kwalokho?
Njengoba ngihlala ngifuna thina njengebandla lezanupiyeka aso bandla elichaza njalo elithakazelela udlame, into embi esikhangelela phansi esingavuli uyiza isenzakala. Siyafisa kakhulu ubana abantu bezinto zabo ngokuthula langenhlonipho. Nanko phela umkhokheli wethu ebandla u-First Secretary ubaba Mnangagwa, naye umsekeli wakhe u-Second Secretary ubaba uthiwenga lo munye futhi u-Second Secretary ubaba uMohadi, bonke bahlabela ingoma efananayo eye kuthi yona ukuthula akube nathi. Siyakhumbula izinto owayengu-Second Secretary ngamuva ngale ubaba uJohn Landa Nkomo eqala inkulumo yakhe lanothi yona peace begin with me, peace begin with you, peace begin with all of us.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga le-ZANU-PF Central Committee.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Igqwetha elilwela amalungelo oluntu, umnumzana Doug Coltart, obotshwe izolo, umiswe enkantolo kamantyi namuhla, esetheswa icala lokuphatheka kumisebenzi yokungethembeki. UColtart uyalilandula leli cala njalo amagqwetha akhe athi uyahlukuluzwa nje nguhulumende. Sixoxelo lwela amalungelo, umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akumangalisi ilizwe lethu ngelihlukumezayo bonke abantu abalwela amalungelo badingela indlela yokuthi bebotshwe. Lo hulumende okhona osewenzani okamgavi, especially ukusebenzisa amakhodi. So asiyonto engasimangalisa, asiyonto engasidaniso. Siyakwazi ukuthi uDouglas ngumuntu omela kakhulu abantu labo abahlukuluzwa ngohulumende. So ngezizathu ezinjalo, especially nguye ongelinye lamagqwetha amela lo ohambise lo babo phetha amandla lo Emerson. So ngezizathu ezinjalo, uyawukukhangelele ukuthi uzahlukunyezwa one or the other njalo vele iZimbabwe kusukela sithathu zivuse. Ihlala ililizwe wonke umuntu olo. So akusiyo into emangalisayo.
Ngezinye indlela Fuzwayo uthi uhulumende kumbe ibandla leZANU-PF lisebenzisa amapholisa lemithethwandaba ukuhlukuluza abantu abalwela amalungelo kaZulu. Kodwa iyona iZANU-PF lohulumende lanxa nje abanye bengathi kuyinto yinye bayakulandula ukuthi bayangenela ekuqhutshweni kwendaba zomthetho.
Izano ihlala isenza izinto ezigangileyo ibisiphika, so akusiyonto emangalisayo ukuthi besukeze abantu ngakhangela kusukela ngama-80s kuhlukumezwa omoyi umasuku loDabengwa kwasetshenziswa kakhulu umthethwandaba lamapholisa lakathesi nje ungakhangela uzofika kanje 2040 bonke nje abantu bahlukulunyezwa kusetshenziswa amapholisa kusetshenziswe amakhodi. Kodwa ubaba lo ethatha amandla waqambela abantu amanga wathi yena uzavusa ngendlela ethiyeneyo leyalo lekamuyi umgali. Kodwa hayi kuyazimanifesta nje kwinto kwangikona konke ukuthi hayi idlozi likamgabe liphumile kuye elokuhlukumeza abantu elokusebenzisa amakhodi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu.
Langlela ntwandwe,
langlela
ntwandwe,
langlela
mshweshwe,
langlela
na. Izakhamizi zesithakeng eNkwali sezithethe inyathelo lokuzakhela isikolo ngoba abafundi behamba umango ofika amakhilomitha ngamashumi amabili, 20 kilometers ngelanga besiya eNkwali Primary School okuyiso sodwa isikolo esiseduzane labo. Abazali bathi badinga uncedo ukuze bakhe lesi sikolo ngokuphangisa. UAlbert Ncube uyalandisa.
Nxa usuka emavinkilini eNkwali ulubhekise ezezane uzuhamba amakhilomitha afika phosa litshumi kulesakhiwo othi ma usibona ucabanga ukuthi mhlawumbe sadilika ngesikhathi sempi njalo sokulunxiwa nje. Kodwa lapho usondele eduzane uzo ungamazi kwabantwana abancane behlabelela uthi usithi mehlo suka uthole lo mbalisikazi ephakathi ufunda ukungadlalwa. Kusesitake ngelapha lapho abafundi be-ECDA abaqhuba khona izifundo zabo bengakayifundi esikolo seNkwali Primary sona esigathana kakhulu labo. Isakhiwo lesi lunxiwa lesitolo esingelaphahla umnyango kumbe yona iblackboard yokubhalela. Imduli yaso idabukile njalo ikhanya nje ingaba ingozi ebantwaneni. UNkosikazi Blessing Madongo uthi ikhansili sibaphe indawo ukuze bakhe isikolo sabantwana abancane.
Abantwana bahamba umango okwana 20 kilometers ukuhamba lokuphenduka ngelanga. Sesilwisa ukuthi sesingayakha isikolo esigabeni sethu ngoba sebesivumela abe-RDC ukuthi sakhe isikolo. Kodwa bathe indawo yethu incane ayikwanisi ukuthi singayakha iprimary egcweleyo. ukusukela ku 0 grade kusiyafika ku 27.
Amazwi kamadongo agcizelelwe unkosikazi Josephine Moyo yena othumango ohanjwa ngabafundi ubafaka engozini enkulu.
Ebantwaneni abamankazana kuhamba umango omude kubafaka engozini ukuthi uthole umntwana engasaqedi isikolo ngokuhamba umango omude, bahamba sebedlala benza izinto ezingalunganga.
Unkosikazi Jane Mleya laye uyisakhamuzi esitakeng.
Isithina sesiqalisele ukuchaya ukubonisa ukuthi abadlala bazithakazelela isikolo njengezakhamizi. Lokusebenza khonapha sesiqalise ukusebenza loba kuyatshisa loba kunjani.
Esinye njalo isakhamuzi esikhangele le ntuthuko kwezemfundo Mnumzana Obert Ndlovu uthi lanxa izandla zabo zimfitshane bazimisele ukwakha lesi sikolo baqede masinyane ngoba abantu babo bethule nzima.
So sizama ukucenta njengoba indawo sebesiphekele, sizama ukucenta silakho kahle singesikwanisa ukusebenza ngezandla zethu okunjengezitina, ukuthwala ochebechebe lokuclear iland. So sisamobilize ama-resources but asikabi labo abantu abathi bangasinceda ukuthi sithole imali. So but silohlelo lokuthi sithe sivule isikhwama sabathi phosela ama 50 rand nge-household ukuthi ngxenye singabona isikhwama sethu sikhula njani, sithi sicela uncedo lathi silokunye nje esikhwameni sethu.
Osakhulayo Mnumzana Adon Rantasi laye uthi ufisa ukuthi lesi sikolo sakhiwe ngokuphangisa ukuze abantwana bafunde phansi kwamakhaya abo.
Ngakuthiwa singaphumelela sibe khona abantwana bethu bezikwanisa ukufunda eduze ngoba lapha baya khona kukhatshana. So uma bengaba lapha eduze lo mbalisi uma efundisa bazakwanisa ukuba bezwisise masinya ngoba bengahamba isikhathi eside. So into eyenzakalayo ukuthi thina abatsha sifake izandla, sifake ipressure yokuba kusetshenzwe isikolo sibe khona masinya.
Uzabhukwe Mbengo line esitakeng. Umnumzana Amon Mleya uthi kuyadingakala ukuthi kwakhiwe lesi sikolo ngoba abanye abafundi besethuleka lokuyafika eNkhwale Primary. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo Mnumzana Dawungana Ndoro ubengakholwa ukuthi kulabafundi abancane abahamba umango omude kangaka, kodwa wasaphendula ngembuzo yethu ngalolu daba lalapho sesimthumele ubufakazi. Iningi labafundi kulesi sabelo kaliphuthi izifundo nezizathu ezijeneyo ezigoqela imango emide abayihambayo lapho besiya esikolo kanye lokuswela nje imali ngenxa yobuyanga. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisesitakeni ngenkwali ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwezithathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa nengcwethi ecubungula ezemidlalo yenguqu yabesifazana uSibekiwe Ndlovu, yena osanda ukuqeda izifundo zeCostafa Women Leadership Program. Asizweni ukuthi utheni ngalolu hlelo kanye lekusasa yomdlalo wenguqu yabesifazana.
Hello sister, sinjani balaleli? ICostafa Leadership Program iCost kade ngiyenza labanye omama abasuka kumazwi eCostafa. Ngiqalise ukuthanda lo mdlalo ngincane ngikhula. Ubungavamanga kangako umdlalo wokunobhutshuzwayo emankazaneni, bekudume owe-netball owuqaga. But ayi, mina ngizange ngithandisise, not that ukuthi kule nto empi, but asayibe into engichanga phakathi. So yikho nje ngaqhubeka ngizithandela umdlalo wonobhutshuzwayo wamankazana. And uze ngifike lapha engikhona sisitha kungxenxa yokuzimisela lokuthanda lo mdlalo lokube ngisenza ama-courses wona lawo awe-football administration.
Kahle kahle kuyini ebelikufunda kulezi izifundo ze-COSAFA Women's Leadership Program?
Besifunda ukuthi ukuba yi-leader or ngithi umholi kubuya lama-challenges awo okuhle lokunzima. Kodwa ku-course lay ye-COSAFA safundiswa ukumelana lawo ama-challenges. Safunda okuningi, sasilama-module amaningi, ama-topics ayimaningi. Kodwa isiqoqela se-course sasiyi-leadership ukuthi kutshona ukuba ngukhokheli. Iwapha ama-qualities of a great leader. a creative angle to leadership. Safundiswa lokwe governance, finance and accounting fundamentals, basic principles on club management, networking, football business, CAF licensing. Njalo ke kulama discussions, e.g., what does it take to be a women leader in the world of football? Just to mention a few. Senza lama project work. Ama project uwenza, amanye waphiwa ukuthi wenze uyi-one, amanye waphiwa ukuthi liwenze ligrupu. Bese lixubaniswa lapha nxa seligrupu, maybe lihlangane labantu umuntu ose-South, Namibia, Zambia, behlanganisa nje ama-countries. Yikho ade kusenzakala lakho.
Ubona abesifazane abaningi bephatheka yini emdlalweni wenguqu kusasa, kumbe bethola izikhundla eziphezulu elizweni kumbe emhlabeni jikelele ukuthi kube yibo abaziphathayo njengabesilisa abaningi?
Mbona ngani nxa singapha umama ithuba lokukhokhela ezikhundleni zalezi ezinkulu, bengenza ngcono. Ngoba omama isikhathi esiningi bayathanda ukwenza into ezi-straight, ezicacayo, eziphuma zikahle. So ngesifiso nje sokuthi komunye umnyaka nje khonapha kwelakithi eZimbabwe ku-football yeZifa, Zimbabwe Football Association, kube lo president ongumama. Konke kusiyafika lekhafu, leFIFA, sike sibe labo mama abangu-president abakhokhela yona lawo ama-association. So kodwa ukwebe kube le-ground week sibili, abantwana abangamankazana nxa besadlala khaphana ibhora abafundiswe i-coaching, abafundiswe ukuba ngonompembe, abafundiswe i-football administration, ukwenzeka ukuthi loba sebe-retire bebe le nto yokuqalela khona, then befunda besiya phambili beze befike khona lokuthi beyeneliswe ukuba ngabo-president bama-FA. Kwenze ukuthi bekwanise lokungena khona kibo CAF, ungena khona le-FIFA.
Lowo nguSibekiwe Ndlovu, ingcweti ecubungula ezemidlalo yenguqu yabesifazana, yena osanda ukuqeda izifundo zeCOSAFA Women's Leadership Program ebesixoxa layo ekoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kweziphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.
Siyabonga Sithandekile. Siya kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izulu kandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezamasiko. Sihlaziya udaba lwegugurawundi. Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga babu Gande, ngiyabonga labalaleli bonke. Sawubona mnumzana, sawubona mnumzana. Nami ngiyajabula kakhulu ukuthi ungingenise kuhlelo lolo.
Ungasitshela ukuthi ubona njani uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lolu olokuthi induna zikhokhele ukukhumisana umlotha abafuna kwenzakale?
Hayi, ngilukhangele njalo siyaluzwa baba Gande udaba lolu lwegugurawundi langendlela ubaba uMnangagwa, bengathi upresident Mnangagwa kwa endlela aluphathe ngayo, kumbe ngithi aluphatha ngayo. Ye, uyabona ukuthi udaba lolu lwegugurawundi lona ngwalo ngolwepolitiki, ngoba vele lutho lusenziwa ube kuyipolitiki, kuyikulwisana phakathi kwamabandla amabili awezombusazwe, izaphu kanye lezana. Kwathi sekwenzakaleke lokhu, ipolitiki yazama ukuthi ilungisise lolu daba lapho ubaba uNkomo lo mnumzana uMgabe lapha bahlala khona phansi bakhulumisana baze baphuma lalinto yabo abayithi unit accord, kodwa engazange ijabulise abantu abanengi kakhulu, ngoba abantu abanengi kakhulu bakubona sengathi ubaba uNkomo kusho ukuthi ubalahlile. Pho ke abakwamna kwaba indaba elokhu isala ilokhu injalo, enga ngathi ilengile njengokuthi lakathesi lokhu ilengile. Yikho lapha ngiyabona ukuthi khona uhulumende ukhona kathesi uzama layo amakhasi, ngoba naye ukhangele uyabona ukuthi khona ye izinduna ngabantu abaqhakatheke kakhulu babakande ekuphileni kwabantu. Yikho ngenxa yesithi ngiyananzela ngiyabona ukuthi khona umongameli kathesi into ayikhangeleyo ukhangelele ebona ukuthi khona izinduna njengabantu ababaluleke kangaka, funa engxenye udaba lolu nxa engalulanda ngendlela yokuthatha abaphathi bezigaba babe yibo abazakhulumisana labantu, funa abantu badede ulaka lolo lukhona lwehle.
Nxa ukhangele okwenzakala kwamanye amazwe ngemva kombhuqazwe ofana leRwanda kumbe impi yakwele South Africa eyobandlululo, kwaba lalokho okuthiwa iTruth Commission, ubona ungani yikho kungasebenza yini eZimbabwe?
Hayi, mina nxa ngikhangele mbona sengathi indlela leyi ebuye lo mongameli uMnangagwa indlela eqonde kakhulu njalo indlela ehloniphekile kakhulu, kodwa kuya ngokuthi yena ngokwakhe uza kuthatha yini lokho okuzakhulunywa ngabantu, akuthathe akusebenze ngendlela yena leyo abantu abakhulume ngayo la ngendlela atshelwe ngayo zinduna lezo. Angathembakala ke khonapho, hayi ngibona sengathi mina angabakwazi ukuthi khona acazulule lolu daba olungamaqhubu ebantwini. So kuya ngokuthembeka kwakhe ukuthi khona yena uzathembakala yini, njalo laye athembe ukuthi laba abantu into abayikhulumayo abajonganga ukulwisana laye, kodwa bajonge ukuthi indaba le iphele. So kungaba lokuthembana phakathi na kwesizwe, ngibona sengathi mina ingaphumela le indlela eyenzakale South Africa. E-South Africa ngeke ngithi mina kukhona ukuxolelana, ngoba lakathesi kukhona ukufuthelana, ngoba kathesi bamonile labobhotsa bonabo abathe besifa kathesi lapha, kube khona ukutshengisela ukuthi khona ukufuthelana kukho. Abanye bethi kabafuni ukubakhala labo bantu. Kube kanti ke kubo Rwanda, oRwanda yazi ungakhangela ngokuphumelela kwalele lizwe uyabona ukuthi kukhona ukuthi khona laba bantu amaHutu laba lamaTutsi, kusho ukuthi kwaba khona ukuhlalisana phansi, kwaba khona ukuthembana ukuze bakwazi ukuthi baxolelane. Kodwa le indlela enziwe ngumongameli Mbombe mbona sengathi indlela eqonde kakhulu, ngoba abantu abafekthwayo ngabantu bama communities and ama communities vele wona athembele ezindunene, athembele kubukhokheli bobuduna, ngoba kathi sizaphu kayisekho, ngoba ngesikhathi sikaNkomo uNkomo wahambe umuntu adethenjwe kakhulu ngabantu, wakhulumisana labantu ngendlela yakhe akhulumisana ngayo lapho, kwaba kwathi coso lolo nje khona ukho kuyindaba. So ke indaba yepolitiki sibili lezinduna lazo vele, ngoba bona ubukhokheli ngokwawo vele buyipolitiki.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Hayi, kangibonge babugande ngisho labalaleli bakho, sengathi lingaba lokuphila okuhle.
Lo ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye, lilale.
Siyabonga Chris. Nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Yada 1 Cranbourne Bullets 1, Ngezi Platinum 0 Black Rhino 0, ZPC Kariba 2 Wawa 1, Bulawayo City 1 Dynamo Zimbare 0. Ukunqotshwa kweDimbare kusho ukuthi iFC Platinum isithethe inkezo yeCastle Laga Premier Soccer League. Kwanele Mthwaka Zomuhle Oliver lelisayo ngomathuka izinduna ntungamilinkomo, lilale.